Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuzibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
I-America ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka-1918 ama-observations avela ku-United Nations zendawo zonke ayatsho ukuthi into eqakathekileyo ngama-electoral forms. Ayatsho futhi ukuthi kube le-freedom of press.
Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele yagoqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo.
I made an appointment to come see you today.
In what capacity?
You will understand when I'm a member of parliament.
Okay,
that's number one.
You got an official sanction from parliament.
I don't need a sanction to be here.
Here an official government business.
I'm not government. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation. I'm sorry, I can't.
Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele South Africa, umnumzana Julius Malema, lamhlanje wethekelele indawo zokudlela eziseJohannesburg, udaba lokuthi uqhatshwa abaningi abavela kwamanye amazwe. Inani labatholakala bele COVID-19 libikwa lisehla eZimbabwe ngoba ngokutshona kosuku lwayizolo, abantu abangamakhulu edlula amane 427 kuphela yibo abatholakale belegcikwane leli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele yagoqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo. Lithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibe logatsha oluzimeleyo olulawula ukhetho kungela kungenela kwabezombusazwe. Izixwayiso lezi zethulwe isigodlo seMelika eZimbabwe kumkhankaso oqhutshwa enkundleni zokuxhumana. Isigodlo lesi sithi njalo uhulumende kufanele avumele amabandla aphikisayo ukuthi akhulume kumaphephandaba afana le-The Herald kanye lemisakazo ye-ZBC. Sengeze njalo sathi uhulumende kumele engancitshi abasekeli bamabandla aphikisayo ukudla. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, uthi bayavumelana lokukhulunywa yimelika.
Ama-observers previous election eka-2018 babona basebefaka okuthiwa ngama-observation besuggesta ukuthi laphana uhambanga kuhle akwenziwe kanje. Yiwumsebenzi wama-observers. I-America ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka-1918 ama-observations avela ku-United Nations lendawo zonke ayatsho ukuthi into eqakathekileyo ngama-electoral forms. Ayatsho futhi ukuthi kube le-freedom of press. Ayatsho futhi ukuthi kube le-freedom of association. Ayatsho futhi ukuthi abantu abarejistwe bonke bancediswe ukuthi bazuze izithupha kwenzela ukuthi bayirejista lama-birth certificate. Konke lokhu sikubona ngani iZANU-PF iyanqaba, yenza ama-delaying tactics, abafuni ukurejista abantu. Abantu abavela eMathebeleland North bahamba almost 300 kilometers basiya rejista koBulawayo. Yikho ke sibona ngani yisiqokoqela se-free and fair and legitimate election processes.
Yebo lithi akube lama-reforms, kodwa uMongameli Mnangagwa sesamuzwa esithi konke okumele kulungiswe sokwalungiswa, akusela lutho oluyaguqulwa oluphathelane lokhetho. Lithini ngalokho?
Ubaba Mnangagwa uyesaba ukuthi engayenza okuthiwa i-alignment of the constitution. I-constitution esayenzayo ngo-2013 ayika lungiswa ayihambelani le electoral law. Izinto zonke lezo zithiwe ngumnankagwa sakubhala ku-constitution kodwa akuka-alayinwa le-constitution. Yikho-ke basebenzisa izinto ezathiwo ngubaba uMgabe lo Smith. Singalaleli izinto zikamnankagwa ngoba uyesaba ngesikhiwa bathi is panicking.
Lowo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma, yena othi iMelika kumele ingangeneli kundaba zeZimbabwe.
I-embasi yeMelika lapha uyadingiswela ukuthona kanti kuyini okubangela ukubana bafuna ukungenela ubuswa kwethu lapha kwele Zimbabwe. Bagcine befuna uba yingxenye yalabo abanye abantu abafuna ukubusa lapha kwele Zimbabwe. Kwesikhathi they actually act as if bayi-opposition political party sibili edilayo it's a government in waiting imelele ukubana ingene ithathe. Ama-political reforms akhulunywayo sukela kuqalisile i-New Dispensation nale Second Republic. We have seen a lot of things zingena kuparlamente. Siwabona ama-bills amaningi aphambili before parliament right now. Konke lokhu kuyinto yokuzama ukubana kuqondiswe kubiswe ama-reforms nalawo abakhuluma ngawo. Even ama-reforms e-media, they are now over 75% done. It's a process eyenzakalayo and the parliament is seized with that process. Abahlalanga nje benza konke imizamo yonke ukubana ama-reforms lawa ayenzakale abe khona. I know of a fact that there was a time when ZBC news crew was turned down kwi-event AMDC Alliance. Behamba kuya cover baxotshwa abantwana nabantu beZANU-PF nihambani kachana.
Mhlawumbe bayazixotsha iintatheli zindaba zabo ZBC labo Herald ngoba bona beMDC ngoba bathi lapho imisakazo lamaphephandaba kahulumende ebhala khona ngabo ibhala kubi, akula lutho oluhle elukhiphayo ngabo.
Angiboni kunjalo mina, ngibona issue yokuthi kona mhlawumbe nxa sebebhala babhala mhlawumbe bele one side of the story bengela iside the story yabo ngoba bona basebevele babavalela phansi. Kukanti ke vele izikhathi zonke nxa ufuna into yakho iphume kuhle ungayifihli emgodleni ithuthise phandle yikubona iphume ibe semgcekeni khonokwana yiko kunceda ukuthi kona even nxa umuntu esesithi kona usekhulume wena usebhala lokhu wena ukhulume lokwa susithi hayi but mina ngathi kanti wena susithi uhamba njani andi yiko futhi ongadalela even ilitigation and stuff like that.
Lowo umnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla leZANU-PF, ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Abesifazana abakumabhizimusi acathulayo esabelweni seZansi eMandebeleni bakhala ngokuswelakala kwemkambo yokuthengisela impahla zabo. Lokhu kuvele emhlanganweni lomphathintambo wezamabhizimusi asacathulayo uNkosikazi Sithembiso Nyoni othembise ukulungisisa ingxaki ababhekane lazo. UAlbert Ncube usethulela lolu daba.
Abakade besemhlanganweni namhlo wenzelwe eGwanda badila nxase basungula amabhizimusi okuziphilisa lemuli zabo. Lokhu behlangana le ngxaki eziningi ezala ukuthi bengatholi inzuzo kumabhizimusi abo. UNkosikazi Lusi Hlatshwayo ongumlimi eMadobo ngomunye walabo abaswela imikambo yokuthengisela akulimayo.
Ngilimile for the last year kodwa imarket yengayinjalo yaphansi ngoba siyangananzelela ukuthi awunamali even e-James Beef. 34-32 cents per kilogram but ungakombea le foda is $4.50 but imarket yesitshalo yaphansi ngingasincedisa yini?
Omunye njalo umlimi eGwanda uNkosikazi Matilda Masia okhokhela inhlanganiso yabalimi besifazane e-Women in Agriculture enokhale ngesiphala sesizwe eseGrain Marketing Board GMB athi siyaphuza ukubabhadala.
Sibone besitshele ubana izilimo lezi zizabhadalwa within 72 hours. But to our surprise, we are not paid to date since June.
UNkosikazi Rumbitsa Yeribombo oyeBedbridge yena okhale ngebhanga leWomen's Bank athi libolekisa imali lingachasisika kuhle ngendlela ukuyibisela.
Kwaba lobuhlungu okungathi basizise ubuhlungu ngoba when we were loaning those months abazange basitshele into eziningi but when we were paying back, hey, interest yakhona yayingasahambelani. so kwasithiya kuyukuthi imali lezo zazingasasebenzelanga.
Unkosikazi Sithembile Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso yabomama bembigo Colenburn emthandazo Women in Mining, uthi ziningi indubo ababhekane lazo.
Njalo kumayining khathesi mama kulokugebengu obuningi, sesisesaba ubugebengu obuningi. Sicela ukuthi angazi ukuthi singancediswa njani ukuthi sithole i-security.
Umphathintambo obona ngamabhizimusi asacathulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi ugatsha lwakhe luzakhangelisisa lezi ndubo ezibhekane labomama.
Njengabomama in production, I want to say through ama-products engiwabona laphana mahle kakhulu, and fela ukhulume nge-market. Omama bavele e-Bridge, the market for craft is increasing. Sifuna ukuthi linike le National Handicraft Center eMinistry eHarare.
Uphinde wathi abathengisela ezitaladeni kumele bayakhele indawo eziqondileyo zokuthengisela ukuze bengahlali begijiniswa ngamapholisa. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ngokutshona kosuku lwayizolo kwabahlolwe i-COVID-19, abantu abangamakhulu edlula amani 427 batholakale belegcikwane leli, kubika abogatsha lwezempilakahle. Asebehlatshiwe ijekiseni yokuqala yokuzivikela u-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million, kuthi asabehlatshiwe amabili sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.2 million. Kulaba zinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 30.8 thousand asebehlatshiwe eyesithathu. Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele South Africa, uMnumzana Julius Malema, lamhlanje wethekelele indawo zokudlela ezise-Johannesburg e-South Africa, esithi ukwenza lokhu ngenhloso yokulungisa udaba lokuthi ziqhatsha abokuza abaningi kulezi zalwane zalelo lizwe. UThuso Khumalo sethulela lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
UMnumzana Malema uqale ngokwethekelela indawo yokudlela iCream Restaurant ese-Mall of Africa eMidrand. Ekufikeni kwakhe kube lokuxokozela kukhulu bephikisana lophethe isebenzi kulelo vinkili.
Yes, I made an appointment to come see you today.
In what capacity?
You understand
are you here?
I'm a member of parliament.
Okay,
that's number
have you
one.
Got an official sanction from parliament to be here?
I don't need a sanction to be here.
You're an official government business.
I'm not government. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation. Julius, I'm sorry, I can't.
Then there is a resident on FN because we have appointment with you.
Umkhokheli we-EFF obephelekezelwa isiphathamandla zebandla lakhe usole abanini bendawo zokudlela sithi yibo abadala inzondano phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
They are dividing our people because when you are here and you are told people who don't come from here are the
ukuqhatsha abakwamanye amazwe kuthiwa abakwele South Africa kwenza abantu baqale ukuhlaselana.
Africans and African brothers and sisters to work together.
Ukuguqula ukamalema inkulumo zakhe ngabakwamanye amazwe sekuthiya abaningi bemangele. Ekupheleni kwanyakenye wakubeka kwacaca ukuthi akakusekeli lokhu asekutsho khathesi.
I will never take a platform and denounce Africans. I will never do it. If it means votes are going, let them go.
Angisoze ngafangasekela labo abathi abafowethu abadabuka kwamanye amazwe abahambe.
I see myself. I'm not prepared to take a platform and say foreigners must go home.
Kodwa uMnumzana Malema uyaphika ukuthi useguqule umqondo ukuze azitholele amavoti kuningi lezalwane zakwele South Africa ezithi abantu wokuza babathathela imisebenzi.
African brothers and sisters
abafowethu abavela kwamanye amazwe balelungelo lokuhlala lapha lokusebenza kwele South Africa, kodwa ngeke kuphiwe bona imisebenzi abase-South Africa bengawutholi.
Let's work together.
Selokhu Malema ememezele ngeviki ephelileyo ukuthi isiphathamandla zebandla lakhe ziza kuyakhulumisana labendawo zokudlela eziqhatshe abakwamanye amazwe abaningi, isigcwele imifanekiso ezinkundleni zebulenjini be-internet etshengisa izalwane zakule South Africa zixotsha abakwamanye amazwe emsebenzini lendaweni abathengisela kuzo esitaladeni. Incitshi kwezomthetho unkosikazi Thabisene Dubazana uthi ukungena izitolo lokhu akukho emthethweni kanti futhi kuyingozi.
I think we're already on the verge of xenophobic attacks already.
Lesi senzo silengozi yokubangela ukuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe.
Kusenjalo umgcini isihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabuthi Mabhena, uthi bakhathazekile ngendlela uMalema lebandla lakhe abaqhuba ngayo lohlelo.
Besicabanga ukuthi bokungasiza ukuhlala labaqhatshi. Ngoba siyakwazi ukuthi abaqhathi kumele babe layo information yokuthi i-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants.
Ezinye siphathamandla ze-FF lazo bezikwezinye indawo zelizwe lapho okubonakale ezinye zakhona zikuthaza ukuthi indawo zokudlela lezi ziqatshe izalwane zakwele South Africa kuphela haji abokuza. Ingcwethe ezicubungula ngezomnotho lezisebenzi zithi abaqatshe yibo labo asebengezelela ukufuthelana kwezalwane zakwele South Africa labokuza ngoba bethanda ukuqatsha abokuza ngenjongo ezehlukeneyo. Abaqatshe babikwa bethanda ukuqatsha abokuza ukuze babancindezele lokwephula ilungelo lezisebenzi ngokungaziniki iholo elisemthethweni. Kuthi ke abanye abaqatshi bathi abokuza bayasebenza ukwedlula izalwane zakulelo lizwe eziyabe zithembe ukuvikelwa kwelungelo lazo zinhlanganiso zezisebenzi labomthetho. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayisishiyagalolunye amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla kusungulwa ukuthethwa kwecala abaletheswayo elokubangela udlakela. Betshengisela phandle kwenkamba yebulawayo police station ngomnyaka odluleyo besithi badinga umkhokheli wabo uMnumzana Mqondisi Moyo. Bahlala entolongweni yemlondolozi lekhami phose okwenyanga ezimbili andubana bakhululwe ngemali yesibambiso eyebheyo. uMnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo omunye wamagqwetha abamelayo uthi uMantshi wedlulisele ukuthethwa kwaleli cala ekuqaleni kwenyanga ezayo mhla ka 3 kulandela isicelo sabo sokuthi amapholisa azofakaza kulolu daba.
Okwenzakale namhlanje yilokhu bekufuze singene iqalise icase i-defense case. Ngokuthi i-defense case sisho ukuthi khona bona ngokwabo bonabo abetheswa icala babe siyakuma le sisho ukuthi kwahamba njani. Emveni sebekhulumile umthuthisi esebabuza imibuzo elethemba lokuthi uzaba uzenza inkundla ibafumane belecala. Kodwa asisaqhubekanga ngenxa yokuthi esikukhangeleleyo ukuthi kulabafakazi esifuna ukuthi sibabize befakazele abalaba betheswa icala ama-client ethu. Abafakazi labo kodwa okwenza kube kungathi kuba nzimanyana ukuthi labo abafakazi ngamapholisi. So bekufuza ukuthi siqale sicele imvumo kumthuthisi ukuthi siqhubekele phambili ngokana sicele sizame ukuthi sicele lawo mapholisi asibeze bona ukuthi bona bakhululekile na ukuthi bezokhulumela ama-client ethu. So isingesizathu sona lesi inkundla isivumela ukubana sipostpone kwenzela ukuthi senelise ukuthi siye ngalabo abantu sizwe ukubana bazafisa na yini ukuthi befakaze befakazele ama-clients. So ngalokho indaba ipostponwe to mhla ka 3 February.
Icala abeletheswayo lokho lifana yini? Akukho kuguqukile?
Hayi, akukho kuguqukile. Icala lokho liqhubeka la iqala leli selifike kodwa kwelinye ibanga ngathi istate ngoba ekuqaliseni kwakuyi state esasibiza ababo abafakazi kathesi sokungaba laba betheswa icala ubana vetsho bona bekhulume indaba yabo ngamafitshane esingathi ngesilungu i-defense yabo.
Lo uMnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo omunye wamagqwetha amela amalunga emthwakazi Republic Party esixoxelayo ekobulawayo. We'll be right back. live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ekwethekeleleni kwakhe kwele Ukraine unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe womhlaba, u-US Secretary of State Antony Blinken uthi ulethemba lokuthi imizamo yakhe yokwehlisa ufuthelana phakathi kwele Russia lele Ukraine izaqhubekela phambili ngokuthula, kodwa kuzakuya ngokuthi umongameli Vladimir Putin wele Russia laye ulesifiso sokukhomisana umlotha na. Ele Russia lona iyalandula ukuthi yilo eliloqalo njalo lemba phansi induli sithi kalifuni ukuthi ele Ukraine libe lilunga ele NATO.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Nhlanhla Nzuza Mahlangu osebenza endaweni lapho kuthengiswa ukudla kwele South Africa. UMahlangu osebenza labanye abadabuka eZimbabwe eduzane leJohannesburg uthi bakhathazekile kakhulu ngokwenziwa ngumnumzana Julius Malema, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters labenhlanganiso ye-South Africa First. Yona ixotsha abokuza okuthiwa kabala maphepha aqondileyo emkambo lezindlini abahlala kuzo. UMahlangu uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
According to inkulumo yakhe uMalema, yena akasixotshanga, azange athi amazebobheni ahambe. Yena uthe ufuna maybe kube yi-50-50 or ama-South Africans ebe maningi. So kungaqhubeka kunjalo, which means kuzaba le retreatment, kuzaba lokugungelwa kwabanye abantu, then sizame ukuwasibiza ama-South Africans. But akusiyo bantu labantu abafuna ukusebenza, ngoba bona ama-South Africans uma besebenza eqinisweni bafuna ukusebenza ngiyabo indlela. Ama-restaurant ayenza imali ikakhulu ngama-weekends, so bona ngama-weekends abasebenzi. That's why abelungu engafuni ukubaqhatsha, hhayi ukuthi abafuni ukubaqhatsha just because of bona bengavele behambe e-ofini. It's rare ukuthi bajike emsebenzini, bazojika bayotshela ezinye izitori or i-weekend vele abayisebenzi, ikati i-weekend eyenza imali.
Ye, siyabona njalo kulalo hlelo lokuthiwa Operation Dudula, alethuki ngakho konokho futhi.
Besikubonele ekudeni lapho esihlala khona thina ngani abakafiki. Kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngapho, siyakubona kugcwele ku-social media la kumagrupini amaningi, siyakubona bakhuluma ngapho. Kodwa kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngakho, ngoba eqinisweni awukho mnandi vele, si-stress, sihlale evalweni, asimqamba amanga njengamanje, asikwazi ukuthi kwenzakalani. So sizitshela ukuthi whatever abazakwenza yikho lokhu esizohlangana nakho lathi, ngoba sikwazi ukuthi bacabangani. Sikubonile kuma-social media kunoku bekwenza hlabela ngakho, aseyazi ukuthi baplanani ngathi.
So lihleli nje kuphela-ke, alikwazi ukuthi kuyahamba njani.
Sesihleli kuphela thina, sisela njaba whatever wakudube kuzenzakala yikho eqinisweni.
Yes, sibona khona kukwenzakala ngesikhathi kula khona kokoma special Zimbabwe's permits, ongani lokho kuhlupha futhi. So kini kujoni konke lokho?
Kutsho ukuthi vele impilo yethu ngani izoba nzima e-South Africa as long kungela ukukhulumisana, ngoba asikezwa ngani kuyakhulumiswana, kuzwanga kuyakhulumiswana. But cabanga ukuthi vele kuzaba nzima. Bekungcono ama-permit ekhona, ngoba iningi lethu iningi labantu bebecatha ngawo ama-special permit lawo. But manje uma esengasekho, asefaka wonke umuntu enkingeni. Lawo oyabuzithu lephepha ele-South Africa, inkinga izokufaka kuphela, ngoba vele awuyazi ukuthi kuzenzakalani mase kunjalo. So mase ungasela ama-permit.
Njalo siyakwazi ukuthi abantu abaningi osebenza labo balama-permits wona lawo. Ngakho-ke nxa sekubuya njalo labo Malema, kuyahlupha lokho, akulikhahlamezi kakhulu.
Iyasikhahlameza kakhulu. Yingxoxo esibhekane nayo, yingxoxo manje vele sikhuluma ngayo, ayikho eyinye. Akuyasihlukumeza kakhulu, sokuhlukumeza kakhulu. Malema bengumuntu athethe imthembi, kodwa ma esenza so hayi, which means asitela backup kumele sizimele, sizitshele ukuthi whatever okuzayenzakala yikho.
Kulabanye yini asebecabanga ukubuyela ekhaya, kumbe vele ekhaya lakho kubuyeleke?
Hayi kwamanje akula umuntu okhuluma ngubuye ekhaya. Abantu bazitshela ukuthi hayi iwafa wafa okufile masikuthi siyabhadapha bar ukuthi sibuyele ezimu ngesinye isitori sethu esikhuluma ngaso unless ma kuyikuthi asisela enye iplani wasela enye indlela esizophela kuyo nxa kusebesingenele laba esihlala khona emafletini yikho esizabona khona ukuthi hayi manje impilo isinzima kodwa bengakele ukuthi singenela which means besithotha emsebenzini sisaqhubeka sihlele e-South Africa ngoba akwenzi sithetha ezimbabwe lakho kunzima njengamanje akula msebenzi e akula plani vele akubonisi ukuthi kungavuka nje kule kungcono dala sihlambelenamanga
kubanga lixotsha-ke imisebenzi-ke kuyahamba njani kona
soncinga babudule dala thina thina dala sincinga thina njengabantu leabuya komthokazi dala sihlupheka kakhulu sisancinga sizohlanganisa ayikho indlela esingayenza unless uba sokunzimanzima wathi azokunzima ma yikho esizohamba funa hhayi nothi manje usase-eli bamthembu asingiqambelenamanga yebo sihlalele evalweni but sase-eli ukuthi sicabanga ukubuyela ezimo to early
ye phosele okugcina mahlako
hayi mina engikuthoyo kuphela ukuthi hhayi unkulunkulu nguyazi abafowethu kena abayenza kota abakhulanayo kodwa unkulunkulu nguyazi asazi bazogcina ngani but thina ukubuyela ekhaya njengamanje hhayi yinto engekhoyo vele asicabane asingiqambelenamanga hhayi angikezwa vele abantu abacabanga ukubuyela ekhaya siyasebenza sihlala amazimbabweni imoli yonke le ngisebenza khona namazimbabweni yiwo bodwa yiwo bodwa yithi sodwa azingiqambelelamanga hayi sizabona ngapho ukuthi bazayizayo.
Lo umnumzana Nhlanhla Nzuza Mahlangu osebenza endaweni yokuthengiswa khona ukudla ubexoxa lo Gibbs Dube esejohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo, olwesibili olwedluleyo lube lusuku oluhle kakhulu kwezemidlalo kwele Zimbabwe njengoba amaqembu amela ilizwe emidlalweni etshiyeneyo enqobile kumidlalo yawo. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu labesilisa elimela ilizwe emidlalweni kakhilikithi lona elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Chevrons linqobele eSri Lanka ngamaranzi angamashumi amabili lambili emidlalweni wesibili wohlobo lwe-One Day International. Le midlalo isetshenziswa yinhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ngomnyaka ka-2023. Njalo ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Evan uthi bajabule kakhulu ngokunqoba kwabo loba yena engasayenelisanga ukufikisa amaranzi alikhulu.
Khona kuyadanisa ukuthi kusele kancane ukuthi ngitshaye ama-runs alikhulu kodwa okuqakathekileyo yikuthola ama-runs aphathise iqembu. Sisebenze kanzima ukuthi siwathole ama-runs kodwa kusiphathisile ukuthi uRegis uqale kuhle okwenze kwaba lula kimi loShon njalo sonke nje esitshaye ibhola sidlale kakuhle kokuthi akumangalisi kumdlalo wesithathu ozayo ozaba khona. Omunye wethu uzachaya ama-runs alikhulu.
Uevin ukhitshwe esechaye ama-runs angamashumi ayithoba munomunye lanye 91. Iqembu leZimbabwe lithole imiklomelo eyi-10 ngokunqoba elikwenze ngolwesibili njalo lawa maqembu azadibana njalo ngolwesihlanu emdlalweni wesithathu wona ozehlukanisa elinqobileyo lelinqotshiweyo njengoba kumdlalo wakuqala eleSri Lanka linqobe nge-5 wickets. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Warriors limangalise abalandeli bomdlalo wenguqu unqoba elikwenze eleGuinea nge-2-1 emdlalweni walo wokugcina wesibaya sikagroup B kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseCameroon. Wawucubungula ezemidlalo uWashington Sbanda uthi iqembu leZimbabwe belingeke liphange liphelelwe ngumphako ngabe abaqeqeshi bebekhetha kuhle abadlali.
Mina ngokubona kwami ngibona ngani-ke umqeqeshi onguye kade ethungamela iqembu leli uNomeni Mabheza bekufanele enze ngcono ikakhulu kubadlali abanye sibabone bedlala emdlalweni weGini abanjengabokhudamahatshi labozemora ngabadlali abalohlonzi njalo ngabadlali abagijimayo esikhangele ukubana-ke ngabe baphiwa amathuba emdlalweni le esemuva besingenza ngcono.
Iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yalo lihlezi emsileni wengalani yesibaya sikagroup B lile miklomelo emithathu ngemva kokuba linqotshwe nge-1 kanyange leSenegal emdlalweni walo wakuqala kwathi kowesibili linqotshwe nge-2-1 ngeleMalawi. Kolunye udaba olumayelana leqembu elimela ilizwe leZimbabwe kwezemidlalo njalo. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni we-hockey linqobele Uganda nge-5-0 emdlalweni walowesibili kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseGhana. Emdlalweni walowokuqala iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3-0 le-South Africa. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikapool A ndawonye le-South Africa, iNamibia kanye le-Uganda. Kusibaya sikapool B kuleZambia, iNigeria, iKenya kanye leGhana. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi usithandekile.